sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 Mpalakazi 2023 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwachithwa ngamataya thina sithole vele bethisiwe kodwa ke ngekho sebebathe. Amaphoyisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo.
Ubulawa abadabuka eZimbabwe ababili kwele South Africa abakhonza uNkulunkulu obekucatshangelwa ukuthi ngamasela.
Siyabatshela ukuthi abantu sivele sibafakile asifuna ukudlaliselwa isikhathi ngamavoti ethu, sifuna ukubisela abantu bona abakade sivele sibafakile.
Amabandla amakhulu akakazela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ozayo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwele Israel leHamas. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Utalenti moyo odabuka eKZN lo Felix Nkomo ozalwa eTsholotsho babulewe ngabantu eDiepsloot ngolwesihlanu kusihlwa kwele South Africa besiya emthathazweni endaweni yokukhonza khona amapostoli akuhlanganiso yeimisebenzi yamapostoli church. Bagangathwe ngamatshe batshiswa ngamathaya emota ngabantu abathi bebedinga amasela abathole senzima eDiepsloot. Umoyo lo Nkomo kubikwa ukuba bafe bephika ukuba bangamasela njalo batshengise abababuleleyo izembatho kade bezithwele besiya thandaza. Umnumzana Mehluli Ncube okuimisebenzi yamapostoli church uthi ababili laba babulewe njengalokho okwehlela umnuyi u-Elvis Nyathi wagangadwa ngamatshe watshiswa eDiepsloot engonangalutho. Uncube uthi sebedinga imali efika inkulungwane ezingamajumi amabili zamarands ukwenzela ukuhambisa izidumbu zabo eZimbabwe. Ake sizwe uNcube ukhonza lababili laba echasisa okwehlele abanye bakhe.
Laba bantu uthe kuthani mfonelana labo mbuya emsebenzini ukuthi hayi madoda sihambeni siwa laba sisenkonzweni. Safonelana kanjalo, uthe uma sifonelana kanjalo ngahlangana labo khona kwatalent kwalo othonileyo ekhenge talent moyo. Sithe suka lapho ke siyi-4 saphuma. Sithe uma siphuma kwe-talent siqonde e-church, omunye uhlalela eceleni ngaphe 12 or 13. So kwasehamba nabana belo talent selesi lo talent bathi hhayi awuthi sidlule ngapha sithatha izembatho. Uma sithatha izembatho sizathi lathi sijike sizahlangana phambili lina hambani straight sizahlangana esontweni ngo uselese sithi hayi ngizohamba lo talent. Bayehluka nalabo kanjalo thina saqhubeka saye enkonzweni. Badlula bethatha izembatho ngoba lohlala nabo uthe bafike bathi hayi silanda izembatho le-jacket sisaya esontweni siyabala sikhona ngalo esontweni. Thina ngale safika sahlala kwaze kwathi 1 hour and a half and then ngiyafona siqeda ukukhuleka nje sacala nje ukuthi anaba abantu phela bakhetha isikhathi and then ngalokho
wasuhamba njani khonapho
ngiyamkhona. Ifoni yakhona yasibanjwa ngomunye ubaba oro ngumteli lowa ubaba. Uma ngithi ngiyambuza ukuthi alaba abantu sebetshonile batshisiwe ngithi into le iyenzakale nini sokule 1 hour yenzakalile into leyo kodwa hhayi abantu laba yisizo ngizamile ukuthi ndami ngilwele lowo engimaziyo ngoba uthi nesenikeza ifoni babasetha bathola lezembatho bathe bebasejike nje khonapho. Kwasokubathi kwaqhamukela inye icuku labantu elomphakathi yilelifike lishana babantu ngikukala kuchanga abantu kanjalo baze bathola thina lathi siyafakile ukuthi sihambe ngasene siyamithathi kathi a ingcono silale kusesontweni ngoba umphakathi awuthembisi uyasekuthintena lawe salala sisesontweni and then savuke ekuseni ke sisiyakhona ngalo lapho abashisele khona sathola amagenenti abo ekhona fana duzana lapho abashisela khona amagenenti abazange beyashise sabefika sigoqa amagenenti siwathatha-ke siwasezindlini zabo besingabuthananga sonke nalaba bekhezi thina besingabena kulo tholotho.
Amapolisa athini ngodaba lolu njengoba abantu laba besiya enkonzweni bagangadwa bathiswa?
Bathiswa ngamataya thina sithole vele bethisiwe kodwa-ke ngekho sebebakhezi. Amapolisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo. And then laba abancedisayo bathe bazohamba la bepolisi benza ukuthi kati laba abantu ababili ababuleweyo belezembali lithi kuhambe njani.
Umnumzana Mehluli Ncube ukunhlanganiso yeimisebenzi yama-apostolic church besixoxa laye ese-Diepsloot eJohannesburg kwele-South Africa ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esabeleni se-Gauteng ngoba bebengaphenduli incingo labo makhalekhukhwini. Kubikwa ukuthi abantu abahlanu abadabuka kwele South Africa labo bagangadwe ngamatshe bathiswa nguZulu ngolwesihlanu kuleyo ndawo bebecatshangelwa ukuba ngamasela asehluphile eDiepsloot. Amabandla ezombusazwe abalisa LCCC leZANU-PF abekankasa wobulawe edinga ukuvotelwa kuviki ezayo ngomgqibelo kukhetho lwama-by-election olwenziwa kulandela ukuxotshwa kwamakhansela lamalunga edala lephalamende le-senate ngumnumzana Sengezo Jabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leli. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesikhathi esethula umbiko womkhankaso enkundleni yomdlalo wenguqu enketha 9 isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziva uthi sebelungele ukhetho
kangeni ukumisela ama-MP ethu wonke kusukela empophoma sibisela u-honorable umakaza ekaji paki sibisela upasho enketa sibisela umandima ebulawesouthi sibisela unicola wahleni elobhungula sibisela ugono lamakansela wonke akhishwa luhlanya olutingaiza.
Ilunga le-CCC elingene umkhankaso walamuhla unkosikazi Sibongile Nkomo uthi bazabuyisela esihlalweni amalunga abo ayexotshiwe.
Hhayi sithi siyanqoba abethu siyababisela njengokuthi sabavotela njani. Hhayi okwamanje kuhamba kuhle loba bekhona bona bazithi bayitriphu siyelandelayo kodwa amboni ukuthi bazanqoba ngoba thina siyabatshela ukuthi abade sivele sibafakile sifuna ukudlaliselwa isikhathi ngamavoti ethu sifuna ukubisela abantu bona bakade sivele sibafakile.
Isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Matson Hlalo uthi sebelungele ukungena kukhetho njalo ulethemba lokuthi bazanqoba.
Hayi mvuni ngani yonke into ifake kuhle konke okufunakala yi-TPC kuza kwenzakala ngoba lisazi ukuthi ibulawayo vele ilandela ushamisa.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga okhankasela ibandla le-ZANU-PF elokitshini le-Country Park ukhuthaze abantu ukuba bayavotela ibandla lakhe ngokuthula.
Ngathi beyibangu thinerunyararo nguba yose
asibe ngabantu abalokuthula isikhathi sonke
sibakhane
sibambane
sibe nerulo phakathi pedu
sibe lokuthandana phakathi kwethu
sibe nekuzwanana phakathi pedu
sibe lokuzwisisana phakathi kwethu
sibe tinoyanana phakathi pedu
sibe abantu abananazelelanayo phakathi kwethu.
There has to be peace, unity, love, tolerance and harmony amongst ourselves. Pakuvota
ekuvoteni
muswa 9 zvita
nelanga lika 9 December
ngatibude itose ndosoko rangu rekuguma ngatibude itose neuwandu hwedu tinovhotera nhengo yeZANU-PF.
Ukhansela phansi kohlelo leproportional representation ongwebandla leZANU-PF unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi umkhankaso uqhubeka ngokuthula njalo bakhangelele ukunqoba.
Sikhangele sibingelise libanzi ukuthi siza kwenza ngcono njengoba upresident usithembisile into eziningi lokuthi kuzakhiwa ipolice station njengoba khanya ipolice station ye-County Park. It's very small, i-County Park yendawo enkulu kakhulu.
Okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende e-County Park umnumzana Athamu J uthi ukhangelele ukunqoba.
Mhla ka-9 sabe sikhuthaza abantu ukuthi kumele bephume lokuningi bayovota. Kuqakathekile ukuvota. Kumele bevotele u-MPO Adam J for the development.
Kulandela ukususwa edale lephalamende elesenate lamakhansela elizweni jikelele, iZEC izaqhuba njalo ukhetho lokugcwalisa izikhala ezikhona njalo likhomishin ithi isilungele ukuqhuba ukhetho lamalungiselelo asefike esibangeni esiphezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ele Israel iqhubekela phambili liphosa amabhomba eGaza lapho sokubulele abantu abafika phose amakhulu amahlanu kusukela ngolwesihlanu kulandela kumiswa kwenkulumo zokukhulula abathunjwa iHamas kanye labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi ilizwe lakhe liqhubekela phambili lilwisana leHamas lize linqobe. UNetanyahu uthi usemise inkulumo leziphathamandla zeHamas. Abakhokhela iHamas bathi ele Israel ibulala abantu mahlayana eGaza. Kubikwa uba kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,200 asebebulewe eGaza selokhu kwaqala impi le. Sokubulewe abedlula inkulungwane 1,200 kwele Israel. IHamas isikhulule abantu ababethunjiwe ngomfumfu abedlula inkulungwane 110 kuthi ele Israel selikhulule abavalelwe entolongweni abafika phose amakhulu amabili lengxenye 214. Baningi abalokhu besezandleni zeHamas kanye labavalelwe ngele Israel abadabuka ePalestina. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lo mfundisi uSenisibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuqakathekile kakhulu ukuba kume ukulwa lokuba bathole isikhathi sokuba labo abakade bethunjiwe bebiselwe ezimulini zabo. Lokhu kuqakathekile njalo kusinika ithemba ukuba indlela yokuthula ingaba khona. Njalo ke kusinika ithemba ukuba i-Israel leHamas bangathola indlela yokuba bakhulumisane loba bengazwisisani kodwa kube le ndlela yokuba kube le ngqubela phambili yokuxoxisana.
Ye kuyo phambili baba Sibanda, ubona zani ke bakhona abanye abathunjwayo abangakhitshwa kona ngale ke iHamas njalo le Israel khulule abavalelwe entilongweni?
Sibonani lokhu kuqakathekile njalo ke siyathemba ukuba babe lokhu bekhipha abantu ababotshiweyo ukwenzela ukuthi bengalwi kodwa kube lesikhathi sokuba abantu bakhulumisane. Ikakhulu sisizwa usizi olukhulu kakhulu ngabomama labantwana ababayibo abagcina besifa belimala nxa kuliwa izimpi.
Umfundisi uSenisibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. So isikhathi sezamasiko.
Baba mkhulu babe lobologogo
senzini manje sezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula, wakhethwa ngabakhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthokazi. Baba Khumalo, siyakwamukela emsakazweni.
Ngiyabonga mthakazi.
Ye, akusitshele Khumalo, sizokuthwala lo hambo lapho lobulelani loBhengula Khumalo.
Yebo mthakazi, ngesonto elizayo mthaka 10 sisehaberoni abantu bakithi abaseBotswana bacelile ukuthi labo isukubona inkosi yikho ke sathi thina lati besifuna ba lomcimbi lapha kuvala unyaka kodwa sathi thina hey abantu bahlala besisola bethi inkosi yethu inkosi yeHillbro nampa abantu bayamemeza eBotswana kahle sigijima sase siyeka lokho kwethu sathi thina siyakuye eBotswana ukuthi inkosi kuyehlangana lesizwe sayo eBotswana
kuzabe kusenzwani kolapha
emthonisho abantu nje bayibona inkosi ngoba inkosi ayikhulela ngekhaya kabayazi kodwa lo lolo suku nje hayi kugida imigido yethu yesintu kuyaziwa abadala labo bake baxoxe lenkosi kula badala mpela abantu bafisa ukuthi baye bahlale lenkosi ake bayixoxelayo
bathini abadala khumala kusinqaba indlela
abadala bakhathazekile emsakazini ngempilo nje esiyiphilayo njengesizwe bakhathazekile abadala ngokuhlukumezeka kwabantwana senza buyanithinta enye into njengobana nje izolo lokho kuzwa kuthiwa kubuleka abantwana kwathiswa abantwana bakithi e-Deep Sloot inhlalo nje yabantu bakithi kuyasihlukumeza isizwe ukuthi abantu abahlalanga kahle lokho abadala abafuna ukukhuluma ngakho tathi isizwe sibumbana sibumbeka nini esihlale lazo sizinze
nankoko umbuzo konapho sibumbeka nini Khumalo
ilokuza Mthembo into leziyi-process ubukhosi baphela 129 years ago sivusa into eyayisihlale over 100 ingekho 100 years ingekho akusonto encane Duba akuso instant coffee instant porridge it's a process kuyakuza sithatha isikhathi kodwa ke kuyahlangana Mthembo
ye siyabona kulala bomnumzana Rafael Khumalo labo bathi ha labo babambile khonapho pho akusoze kuhluphe khonokho
izinto lezo zikhona ebukhosini Mthembo into ze lokho zaza zembango zikhona ebukhosini sina sisebenza laba kwaZulu la ubukhosi bakwazange baqamuka basukela kudala lokhu bumi kodwa bakhona osimakade vele zikhona lezi zinto
kodwa abantu iqiniso bayalazi
sifuna ukwenza into eyiqiniso Mthembo ngizakhuluma enye into nje abantu abangagcina bethi mhlawumbe ngikhuluma kabi kodwa ke isizwe sakithi sesithiphe ngendlela yokuthi loba ngubani angafuna ukusithengisa athi mina azichiphisela wena kodwa iqiniso lamaqiniso isizwe siyalazi iqiniso kufanele thina simeqinisweni sidefende isizwe sethu ngisenzela abantu abethu okunye lokho okuyimdlalo lokuzinto abantu abazikhethayo bekhethwa ngamakhosikazi abo esiyekele kesimentweni eyiyo sakhe isizwe sethu into yonke ilele ezandleni zethu Mthembo singeke sikhombane ngemini sobani benza ukuthi thina njengesizwe kumele siphakamele ubuzwe bethu senzela abantu abethu
yelo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumele sikabulelani lobhengula wakhethwa ngabakhumalo uba inkosi yesizwe sikamthokazi
kangele ezinye ziziyawagcina amasiko kangele amanye amasiko
wamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silo mthungameli Nkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelani bazalwana abathandekayo ngosuku namhlanje kulo njalo hlelo lwethu lolu oluqakathekileyo kwabalulandelayo labalulalelayo uhlelo lokuvuselela umoya ilizwi lethu namhlanje sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko esishumi nambili siqaleke khonapho evesini lika-16 sisiya kuma kwelika-21 kufundeka kanje kuLuka isahluko esishumi nambili Luke chapter 12 siqale kuvesi ishumi lesithuba uvesi-16 wabalandisa umfanekiso wathi izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe wathi ngiza kwenzani lokungenandawo engakuthela kuyo ukudla kwami na wayesethi ngiza kwenza lokhu ngiza kudiliza izinqolobane zami nakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami bese ngithi kubo umphefumulo wami phefumulo unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi phumula udle uphuze ujabule kepha uNkulunkulu wathi kuye wena siwula ngalobo busuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe pho ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na verse 21 kunjalo ozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu ilizwi leli lisitshela ngomuntu wayezibona eseyisicebi esenothile elakho konke engasweli lutho nxa kwakuyimali wayelayo izifuyo wayelazo izisebenzi wayelazo imali wayelayo abangane wayelabo konke nje ayekufuna wayelakho wasebona ukuthi izinto zakhe lezi angenza njani ngazo yoba ziningi kangaka wasesithi hayi ngiyabona nxa kuyilokho okunye okungangena eziphaleni kahle ngikufake eziphaleni engalaneni ngikufake ezingalaneni nxa kwakuzingisuza namhlanje nxa kwakuyimali wayengahambisa emabhanga nxa kwakuzinkomo ezinye wangazisisa mba azihambise emlageni nxa kwakuyizindlu ezaziningi wayezaziqhashisa ebantwini lokho esithi yikuloja kwenzela ukubana imfuyo yakhe ingalahleki ingachitheki sizwanane kahle lapha akububi ukuba nempahla eningi akububi nxa impahla leyo ingeyakho wayiginqela wayisebenzela kuhle kuyabongeka kodwa okukhulu yikuthi nxa usulakho lokho lakho ungakubali njengokuqala lokucina kwempilo lokhu olakho kulukuvesi 21 kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu onganothile kuNkulunkulu uba yisiwula njengoba ilizwi lisithi wena siwula ungabalisa konke wenze lokhu lalokhu kodwa umphefumulo wakho oza kufuneka masinyane uJesu uthi ngalobo busuku-ke bamhla lokhu ukuthi uNkulunkulu ungenaphi lapha kasiboni sibona nje nezishaya isifuba lo ezibula ngempahla alayo wasekhohlwa ukuthi angazabe unganani ulani waziwa ngubani waziwa njani emphakathini ilangabe kungaphi uNkulunkulu nxa engekho phakathi kwakho konke lokho yibula ngoba uza kujiya asikhulekeni baba Thixo sifundise kubana ingcebo umnotho omkhulu ikwazi unakuqala okunye-ke kube sekulandela ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu-ke uNtungamile Nkomo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kwesigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namhlanje sixoxa lo Comfort Mpofu oyisifundi e-University of Zimbabwe ongomunye wababotshwayo phansi kwenhlanganiso yezinaso ngenyanga edluleyo
alisibona sibambabambika kweze-student activism kungoba siyazwisisa ubuhlungu obukhangelane obubhekane labazali bethu ngabe besibhadalela ukuthi siye ema-university awethwa lapha eZimbabwe ama-university lawa asecharge ngama-US dollars kodwa thina singabantwana bama-civil servant lama-vendors abazali bethu abanga-afford-i ama-US dollars kunalawa achajwa ngama-university awelizwe lethu xa lisibona sigijigijima sile nhloso yokubana imfundo itholakale ibe-accessible to umntwana wonke njengoba kukhothiwe ku-encraviwe ku-constitution yethu yezimbabwe ku-section 75 ukuthi education is a right for everyone ngakho lisibona sigijigijima uze-student activism ngoba sizama ukumeka sure ukuthi i-academic freedom iyatholakala in our lifetime sisaphila sonke sikwanisa ukuba le-academic freedom umntwana lo mntwana ekwanisa ukufunda ngisho umntwana we-civil servant loba umntwana
bona umsebenzi wobukhokheli okukhokhela abanye abasakhulayo abasesikolo ngumsebenzi kulezi nsuku esibona usesabisa ngoba kulesikhathi sokuthi liyake libotshwe lichaywe konke okwenzakalayo lokhu kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili sithi hatshi laloba kulobunzima lobu ngizaqhubekela phambili ngomsebenzi lo.
Liqiniso leli silobunzima obuningi esihlangana labo ku-student activism ukubotshwa. Njengami nje sengibotshwe ka-3 ukubotshwa kwami kwaMay ngahlala amalanga ayi-62 phakathi indaba ze-student activism. Uyaphuma uzitshela ukuthi hhayi mina sengifuka ukuchuma sengifuka ukuthiyana labo mbuyele but ngibone ngani into le-student activism ile-calling phakathi ngoba noma usuphuma usithi haka sesivuke ngichume ngasubona ukuthi ha no kule nto ephambanisekayo lapha njenge-student activist kuba nzima ukuthi uthule sucina ubuyela noma ukwazi ukuthi ngizahlangana lani khona ukuthana ukuthi lokuba yi-calling phakathi into engenza sicine sibuyela siqina noma nxa sibuthwa sitshayo kulokuthi kudampene ama-spirit ethu kuyasiqinisa khona ukuthana ukuthi hayi noma siyakwazi ukuthi sisuke.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loComfort Mpofu ongumunye wabakhokheli bezinasu ababotshwa besethiswa icala lokutshengisela. Olivalelisayo nguJabo Kancube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo, iqembu le-Dynamos namhlanje inqobele ngezi Platinum 2-0 emdlalweni wenkezo yeJibuku Super Cup Final enkundleni yemidlalo eBaobab Stadium. Kolunye udaba lwezemidlalo, wayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uEfrem Tshawanda sewajiywa lo mdlalo. Usezifuyela inkukhu kwele Botswana, kubika uJoseph Njanji.
UEfrem Tshawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni yi-Soccer Star of the Year ngomnyaka 1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco seligi. Phezu kwalokho-ke waba ngukapteni weqembu lesizwe belisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi Reinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uTshawanda uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu Botswana, ngenza something totally different. Papa manje ngenza chicken farming ngomanje. Awuyafika ngikhumiqiniso. No, mina ngiyizwa ngezi development but ngiyenza eSouth Africa. NgeBotswana kuhlala imuli yami vele sukela ngo-95 sike Germany imuli yami ngayihlalise eBotswana.
UTshawanda odlalele iqembu leZimbabwe Saints ngeminyaka lingelinye lamaqembu amakhulu kwele Zimbabwe kodwa kulezi nsuku seliphenduke umafavuke okuyisimo asichaze njengokuthi siyethusa kakhulu.
Lesi sisabisa ukukhuluma isifana lento ezinikeza ibhola eZimbabwe. Sisabisa ukuthi sikhulume kahle kahle. Wesikhathi mawungaphandle ukuthi ngcono ngiyekele kunjalo. Team yethu le blue and white ayifuni ukutshintsha. Emanye ithi ukutshintsha ngikhuluma ngabantu mawuthi khokhela into ungayibonile ingane ayisebenzi. Kwesinye isikhathi kumele udedele abanye ukuthi bangene babone ukuthi bangayenzani. Manje ungabuloku ukuthi hayi yimi ngokwami hayi.
UTshawanda obeka obulawayo ezobeka umuyi uRaman Gumbo yena adlale laye kusukela besasengabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpopoma High School. Ibhora lethu uRaman wangilandela saqala eMpopoma High School but manje sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le handi ngandlale eyinye lale blue and white yabobulawayo. Ngiyenhlalele emlekeni wayithi isikhathi esiningi but waqala ku-Idris lami wakhathala kancane ukuthi ngeke-Idris umsalo umdala usibani wakhathala kancane ukuthi ngeke i-team enikanabani but unfortunately we became teammates only at high school and we became teammates in the national team.
UTshawanda uzelwe ngomnyaka 1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-1984 usuke kuqembu leSaints ngo-1989 nesesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisayele SC Bona kanye lele Cologne. Ngo-1995 ulubhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisayele Orlando Pirates lele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisayele FC Sporting elase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisa umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.